Disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili lamhlanje ekuseni siku 21 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweze edale le-Constitutional Court.
One, banika abantu ama-candidate ayikontesta ku-presidential, ama-CDs, ukuthi into ebabeyikhipha emtshineni wabo. Inamba lezi ababezikhipha emtshineni wabo ezazivela kuma-polling station lalezi abasebezi-announca yinto ezazihlukene kakhulu.
Uhulumende usekhethe osikomithi ukuthi babe besebenza imisebenzi yabokhansila abakhethwayo bemelele ukugcotshwa.
Okukhona ku-constitution njalo emthethweni ukuthi ama-councillors kumele aqalise umsebenzi kumbe abe sworn in 9 days after election.
Inhlanganiso yabodokotela ezima isikhethe umkhokheli omutsha. Uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweza edale le-Constitutional Court. Lokhu kulandela amazwi kaChamisa awethulele intatheli zindaba izolo eHarare awokuthi abalandeli bakhe bazathatha amanyathelo nxa umthethwandaba ungaphuma lesinqumo abangasithakazeleliyo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi semaningi kakhulu amazwi kaChamisa atshengisa ukukhuthaza uDlakela athi waye wakhuluma langesikhathi sokukhankasela ukhetho. Kunjalo nje ingcwethi kwezokhetho njalo engunobhala obona ngezenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Ellen Shiriyelenga utshele iStudio 7 ukuthi bukhona ubufakazi obuzethulwa emthethwandaba kusasa obuzatshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho iZEC lwaxubanisa inombolo zempumela yokhetho. Siqale sambuza ukuthi kulula yini ukuqilibezela kukhetho kusetshenziswa amaphepha okuvota.
Mina angiboni ukuthi kulula ngendaba yokuthi ikakhulu especially lawa kulamavili events asavitha ama-polling agents wethu wahambise kuphathi yethu ye-MDC Alliance. So already ngoba amavili events lalama-signatures abo-presiding office. So ukuthi bewatshintshe kungahlupha. But kulawa ku-21% yama-VL11 lawa esingatholanga evela kwamanye ama-polling stations. Ngokubona kwamikho kungahlupha khona. But as far as I'm concerned, kulawa esilawo hhayi ambona ukuthi kungahlupha. Ngoba ubufakazi bukhona and njalo ama-VL11 wona la ngamafomu okuthi umuntu uyabamba sibile wabona ukuthi into ekhona ethanjebo.
Manje siyabona lapha kuyakhulunywa ukubana emthethwandaba kuthiwa inombolo azihambanga kahle. Ukuthi zihambe njani lapha inombolo nxa sikhangele ukubana kunzima ukuthi umuntu aqilibezele?
Ye, lathi into vele esimangalisayo kakhulu and lathi i-MDC Alliance into vele othikhathi esilathi siyihlakaniphele kakhulu. Ngoba bona abantu bezekhi they are not clear ngama-numbers abona la abasinika wona. One, banika abantu ama-candidates ayikontesta ku-presidential, ama-CDs, ukuthi into ebabeyikhipha emtshineni wabo. Inamba lezi ababezikhipha emtshineni wabo ezazivela kuma-polling stations lalezi abasebezi-announca yinto ezazihlukene kakhulu. Sekho sibona ukuthi yinto sibi maybe izinto vele ade senzakala kuma-elections la adlulile yinto ade singayinanzeleli. So but lathi njenge-MDC yinto ehle sayinanzelela sihle sabona ukuthi hayi ngangcono siqaphele sekhona lapho. And lalaba isilabo futhi abasincedisayo ku-auditha inombolo zona lezi zezekhi kanye ngani labo basibonisile kakhulu ukuthi hayi kulento engahambanga kuhle entweni zenombolo khona lapho.
Manje ngokubona kwakho inombolo ezikhulunywayo lezo kubana zaqilibezelwa zingabangela na ukubana umnumzana Jamisa ecine enguye onqobile ukukhetha?
Na ubona kwami ngeke kungenzakala ngoba nxa sikhangelisisa lezi izekhi so far isinika inombolo ezi about ezidlula ama-20,000 ukuthi hayi besenze i-mistake. But then yona lezi izinamba ezikhulunywa izekhi, but kulezinye kumanye ama-polling stations lamanye ama-constituencies ubona ukuthi hayi singahlanganisa inombolo zona lezi ngibona ingani uChamisa iyagcineseweleni. For instance, nxa uyakhangela i-constituency ngani enjengemtare north ubona ukuthi kulamavoti ayi abantu abavotela upresident baningi about 10,000 more nxa siqathanisa lalaba avotele u-MP. And indawo lezi is one of the examples esizibona kwilizwe lonke. So mbona ingani inamba zona lezi inombolo zona lezi zingazihlanganisa kungaba sibili lotshintsho in terms of ama-results ona lawo e-election. So nxa lathi sikhangele ukuthi i-vote hanti kuthiwa 50+1 vote. Just if vote A you want, it can make a difference. Yikho thina iz-MDC sibona ukuthi we need to analyze each and every figure. Inombolo zonke zaziphuma kuma-constituencies zonke. Ngoba sibona ukuthi even inombolo just one to vote kuphela iqakathekile kakhulu. So sibona ingani hayi ubufakazi bukhona lamavilezi informed lawa akithi. Ngibona ingani hayi akungasincedisa kakhulu kungaphathisa.
Alo-ke ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga, unobhala obona ngokuhlelwa kwinhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusasa sizalethulela ihlandla lesibili lalingxoxo. Uhulumende usekhethe amalunga e-commission ezabe iphethe intambo ku-council yakoBulawayo. Kusalindelwe ukuthi o-council abasanda kukhethwa kukhetho bagcotshwe ukuqala umsebenzi okusemthethweni. UBathabile Masuku usipha lolu daba ekoBulawayo.
Umabhalane omkhulu wakoBulawayo, umnumzana Christopher Dube, uthi namhla babe lomhlangano wakuqala ngemva kokhetho. Waphanga njalo wachasisa ukuthi lokhu ayisikho kukhethwa kwekhansilo okusemthethweni kodwa isiqondiso esivele kuhulumende obekeleyo khomishini. Ikhomishini le ilakho ukusebenza okwenyanga ezintathu njalo izagcina ukusebenza nxa amakhansila esegcotshiwe okusemthethweni.
Kulokunye nje njalo sokukhona kathesi okuvela kuma-residence. Ama-residence athi wona i-commission vele yona kayilamali njalo akukhe ku-constitution kumbe emthethweni ukuthi kube le-constitution. Okukhona ku-constitution njalo emthethweni ukuthi ama-councillors kumele aqalise umsebenzi kumbe abe sworn in 9 days after election.
Igqwetha lakoBulawayo umnumzana Kucaca Phulu uthi lesi sinqumo sogatsha lukahulumende wezabelo sephula umthetho ngoba isisekelo sombuso u-section 277 sithi amalunga amasha akhethiweyo amele abe yiwo asebenzayo.
Yona nje vele i-decision yabo abantu be-local government eyokufaka ama-commissioner lapho kulama-councillors a-electiweyo yi-decision engelangqondo ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi sivela kuma-elections kathesi kulama-councillors akhethiweyo ngabantu. Surprising ukuthi bona bazakuthi bazafaka ama-commission. Siyakwazi koBulawayo ba-appointile lawo ma-commission khona kulama-councillor akhethwe nguzo. I-constitution yelizwe is very clear on this. Ungahamba ku-section 277.
Umnumzana Sibusiso Moyo ohlala koBulawayo uthi abahlali bakoBulawayo babone kuphela sokuthiwa sokule khomishini njalo abakwazi imbangela yalokhu.
Thina sihlala lapha koBulawayo kodwa sibone sokufakwe ikhomishini kuphela sekuthiwa yiwe sizakhangela ukuthi uBulawayo uzakuma kanjani. Esingakwaziyo ukuthi thina njengoba savota bese kodwa sesibona sokufakwe ama-commissioner kungasafakwa lawa ama-councillor.
Umthetho uthi okhansila kumele bagcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kodwa kuze kube lamhlanje lokhe kungela okhansila. Ikhomishini leyi ilamalunga amathathu njalo isanda kubekwa ngumphathintambo wogatsha olubona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo. Umsebenzi sibili wali komishini awaziwa nguzulu. Njalo abanengi bayamangala ukuthi bese kuswelekeni beze befakwe ngoba amakansila ekhona. U-Section 277 okhuluma ngamakansila wehlukile lo-Section 145 okhuluma ngokuthi iparlamente igcotshwa ngumongameli. Kulesi sikhathi akula kuncintiswa kwamakansila, ngakho akula sizathu sokungababeki esihlalweni ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association iZima isikhethe udokotela Francis Chiwora ukuba ngumkhokheli wayo omutsha embuthanweni wabosomabhizimusi abakumsebenzi wempahla esetshenziswa kwezempilakahle ngempelasonto. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano phele kuyona lempela sothe hotel ni HICC Harare ubuthaniswa odokotela belizwe lonke kanye labo somabhizimusi abacheneyo abalungisa loba abakumsebenzi wempahla esetshenziswa kuhlangothi lwezempilakahle. Umnumzana Aaron Nyamagambo wamavinkili Greenwood Wholesalers uthi ubonile lithuba elihle elimenze etshengisa kulungisayo kubodokotela.
Silama pals, silama perfumes, ama imports file Italy, Paris, France, lapha zinama caissons, ama glucose testing machines.
Uthi ukubukisa kulumbuthano kumnikeze ithuba lokufunda kwabanye kwabakade bekubukisa okungavulela ibhizinisi leli yamathuba kubodokotela. Umnumzana Thandeka Hlazo wenkampani ye-Excel Medical Group uthi banemtshina emningi-ningi egoqela ama-ECG lama-oxygen concentrator, lemtshina yakulezi nsuku yokuhlola ichukela kunye nempahla yezibhedlela.
Yes, bona kusinceda kakhulu ngoba amadokotela ayabona imtshina esilayo. Kulabaningi abayakha izibhedlela baya befuna imishini yokuthi bayisebenzise yona leyo, so besebenzi batshengisa imishini yeservice layo bayakwazi ukuthi babone bathenge labo le mishini eminingi.
Umnumzana Decision Ncube ubemele abe Stuart Health kulumbukiso.
Stuart Health sitshengisa i-doctor's plan yethu. I-doctor's plan yethu yaconceptual abeyo Hospital Doctors Association babuye eZima, and it's a plan for doctors done by doctors. So iplan le $22 iplan le ulama yakwazi ukuthatha udokotela and their spouse labantwana.
Abenhlanganiso yeZima bahluze indaba eziningi-ningi eziphathelane lezempilakahle emizameni yokudinga indlela zokuthuthukisa lolu hlangothi eZimbabwe. IZima yinhlanganiso ebunjwa ngodokotela abangamakhulu atobamunemunye 900 abagoqela abasacathulayo lasebezingcitshi emsebenzini wabo besebenzela ezibhedlela zikahulumende. Abayibo abakhethe udokotela Chiwora ukuba ngumkhokheli wale nhlanganiso ethatha isikhundla esasitshiyelweke ngudokotela Agnes Maho. Osomabhizimusi abakulumsebenzi wokulungisa impahla ephathisa kwezempilakahle bemukele ngenjabulo enkulu inyathelo labeZima lokubanxusa emhlanganweni lo. Amanye amabhizimusi athathele phezulu ithuba leli lokubukisa kulumhlangano agoqela abakumsebenzi wokungcwaba abantu abaphatheka kwezemali lama-insurance ezokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Izwe leBotswana leZimbabwe yaselobelane isivumelwano esokusebenzelana. Lokhu kuza ngesikhathi iningi elivela eZimbabwe elisithi lona aliphathwa kahle kweleBotswana. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
IZimbabwe leBotswana alobelane isivumelwano sokuqinisa ubudlelwano eVindok eNamibia ngolwesihlanu, lapho iziphathamandla zamazwe omabili ebezingena umhlangano womanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika oSADC. Amazwe womabili athi azathuthukisa ubudlelwano obuzabona omongameli bamazwe omabili beqala ukuhlala phansi emhlanganweni ezamele yenziwe minyaka yonke phakathi kwabomakhelwane laba bobabili. Minyaka yonke iziphathamandla ezisuka kubohulumende bobabili ziyahlangana ngaphansi kogatsha olubona ngokuthula lwezomvikela, i-Joint Commission on Peace, Security and Defense. Kodwa kulandela isivumelwano esilotshwe phakathi kwabaphathi ntambo ababona ubudlelwano bamazwe lawo mabili, uMnumzana Sibusiso Moyo weZimbabwe kanye lonkosikazi Unity Dau weBotswana, omongameli bobabili laba sebezaqala ukungena limhlangano phansi kwe-Bi-National Commission. Abanye abeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bathi inyathela leli lilakho ukubona ezinye indaba ezihlupha phakathi kwamazwe omabili zixazululwa. UMnumzana Rodwell Moyo uthi isivumelwano esitsha sipha ithemba lokuthi indaba ezingxaki ezifana lokuhluluza kwabangena elizweni wekho emthethweni zingalungisiswa.
Lokho sokwenziwe uku-upgrade i-Joint Commission to Bi-National kuyinto enhle esithokozisayo kakhulu, ngoba sibona ngani sokuzasolva ama-problems amaningi a-outstandayo. Njenga le ewudutshulwa komuntu ebuza imali yakhe yangena kwi-joint kodwa azange kube lempumela enhle. Ukudutshulwa kwezinkomo ezezimbabwe ezingena ngapha, u-iltreatwa kwama-illegal immigrants ebe-deporter, izinto lezi zonke nxa sezisenziwa international level sokungabo president abakhulumayo bona bodwa, ngibona ngani kuzaba lama solutions very fast.
UMnumzana Amos Madlela uthi ukuthuthukisa lobudlelwano kusuka ku-joint commission kusiya ku-bi-national kuzanceda ngoba sekuse ezingeni eliphezulu lapho umangameli bamazwe amabili bazabe sebekhulumisana behlezi phansi bekhangelene.
Mina mbonani uzosiza kakhulu ngoba kuqakathekile ukuthi omongameli bebekhona in these meetings bekwazi ukuthi bezizwele be-input bengatshelwanga ngama-ministers abo. Kuyindaba eziningi kakhulu ezahluphayo between iBotswana leZimbabwe over the years, particularly nendaba le yama-illegal immigrants aphathwa njani, indaba zeshuthuthuli zenkomo, even ama-relations nje ukhona ayengahambi kahle abantu bengabongumakhelwane. And I think it's important ukuthi umongameli beyingene indaba le bebone bexoxe indaba lezi bezizwele.
UMnumzana Mncedisi Dube yena uthi ukulotshwa kwesivumelwano esitsha kutshengisa ukuthi amazwe omabili azimisele ukulungisa ubudlelwano bona obasebunakele kakhulu ngaphansi kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe losanda kuthiya isikhundla eBotswana, uMnumzana Ian Khama Seretsekhama.
Lokhu mina ngikubona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba amazwe la omabili angomakhelwane kuningi angakwenza uma sebelungise udlelwano okufana lokuthenga lokuthengisela phakathi kwamazwe omabili. So siyakukhuthaza lokhu, siyakuthokozela kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Eric Mokgweetsi Masisi kade besemhlanganweni wamazwe aweSADC owenzelwe kweleNamibia, lapho amazwe omabili athethe ithuba ukulobelana isivumelwano se-Bi-National Commission. UMasisi wethekelele eZimbabwe esanda kugcotshwa njengomongameli omutsha weBotswana uMabasa, lapho athembise ukuthi uzasebenzelana lomongameli Mnangagwa ukulungisa ongabe ungahambi kahle phambi kamazwe omabili. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSabron kweleBotswana.
Kuzalwa nkomo nemthethwandaba weConstitutional Court kusasa. Lo ngumbuzo osemlonyeni yabaningi. Kuhlelo lwethu esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana iFacebook, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe labalaleli beStudio 7 kunye lesikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyono weMDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
emthetho andaba sesimelele nje ukuthi umthetho andaba uqalise ngolesithathu izinto eziningi sezihlengekile sesisebenza nje kathetha ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe iy'ntatheli zendaba zezinhlanganiso ezingasezi ze-BC lazo zingathola ukuthi zingene amagqwetha kapresident esemthamisa asesebenze nzima aseqedile amalungiselelo president mthamisa usebunile amalungiselelo abo utshilo nje namhlanje wathi hhayi usethavile bona ngendlela amalungiselelo ahlelwe ngayo asehlele ngayo ngamagqwetha akhe alabantu abaphuma kuzwekazi le-Afrika amagqwetha aphakemeyo azakalayo kakhulu kwele South Africa, kwele Zimbabwe, Namibia, Zambia, le-Kenya. Khonokho yikho kwenza ukuthi uPresident Mthamisa afuthise ukuthi nxa laba bantu abasebesebenze ngendaba ezifanayo kakhulu kuzwekazi le-Afrika bethi hhayi indaba yakhe iqinile ukuthi ubona kumqoka ukuthi uzaphumelela kalula emthethwandaba.
Sozi mzule njalo umnumzana Mthamisa ekhuluma ngokuthi yena wanqoba sibili kodwa khonoko akutsho ukuthi kwenza khonoko kuthiwa ikuprejudisa kumbe ukuthi yena sekhipha-ke khonoko akucabangayo umthetho ndaba ungakakhulumi.
Into ayikhulumileyo yinto ebeyinhlala khuluma nsuku zonke besivele sitshile ukuthi thina ubona kwethu saphumelela kukhetho kwasekuntshontshwa. Akazange akhulume-ke ngokuthi imbono yekhothi zabo emthetho ndaba izawuma njani njalo nokuthi i-evidence yangikhona imi kanjani. Ukhulume ngokuthi yena ngokwazi kwakhe njalo nxa ekhangele amaphepha esilawo thina ku-MDC lawa ngokwazi amanumba atholwa yi-ZAC atshenesihliwe i-ZAC ukuthi atshengisa ukuthi uPresident Mthamisa waphumelela kukhetho.
Hhayi, siyawuza kakhulu kodwa-ke sidobhe umuntu okhona khonapha ecingweni ubaba uNkosinathi Mpofu. Baba Mpofu, kunjani?
Ngiyaphila baba Mthembu.
Ye, akutsho baba Mpofu ukuthi udaba lolo lusemthethwandaba ulubona njani?
Hhayi, mina ngokubona kwami besicela ukuthi like ikhothi ingabheki like indaba iparty A1 ayibheke nhlangothi zombili, ingabheki ukuthi like bayimele iZANU-PF ababheke nhlangothi zombili. Le eyabe iphumelele bengalokhuza ukuthi noma iZANU-PF ohamba kanjani ohamba kanjani, ababheke ngazo zonke inhlangothi zombili. Ngibona ngathi lapho kuzoba right kakhulu ngoba ikhothi ngeZimbabwe ngelizwa ayilokhuza asiye phasi.
Wena usolani kwinokwenza ukukhulume khonokho?
Yeah, like mina ukubona kwami nje yabo like biwe kwenzakale khona ngakhona ukuphuma kwama-results. Ya, kunenzolo siyasola kakhulu. So besicela ukuthi like ikhothi ingabheki uhlangothi oluyi-1 lwezamphila.
Kodwa kungasifudlana ke bangathi hayi khonokho kwaphuma yikho kona lizayenzani ngakho?
Hayi, vele khona vele kuyasolisa Mthembu, khona kuyasolisa Mthembu. Into vele ezoyenzakala vele thina siyazi ukuthi bazobheka vele uhlangothi oluyi-1 lwezamu-PF. Yinto engafunakali le nto le, ababheke nhlangothi zombili. Le yabe iphumelele, iyabe iphumelele, kodwa thina vele ithemba vele silalo siyazi ukuthi vele i-MDC iwinile.
Sasilo baba u-Believe Gawule webandla lezamu-PF.
Mthethwandaba, ikubanya inhlelo zonke ziyahamba, lesibingele kuphela ilanga langolwesithathu lapho kuzayethulwa khona iy'nhlelo zonke bona ngale yidalele esikhosini wakhona. Ngokunjalo njalo abantu bazazibonela ngoba emsakazweni lapha kuyabe kuphuma khonapho khonapho njengakhona kuyabe ku-live lokungena yangkhona iyabe iphuma laku-TV abantu babezibonela bezizwela konke ukuthi kuyabe kuhamba njani khona ngale edalele lomthethwandaba elikhulu lelizwe.
So lina likhangelele ukuthi lizanqoba kumbe hatshi?
Kulokhona vele kusejikeni nje kuqhuba isikhathi nje kuphela into zonke inhlelo zonke zikhona ezibekiweyo njengakhona ukuthi ZAC yathi yona umsebenzi lo uhanje ukukhuthwe kuhle nanko ama-results bamukela nalaba abanye nabo akade bekhona be-observa ubone ne-sadak into ekhulunywe ne-sadak naphana singayikhohlwa ke ukuthi yonke into ama-observers wonke this time around abebuyile upresident uvulele amasango bonke babuya bakhangele ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Ngokunjalo yes, kulilungelo labo nabantu abahambise ngale mthethweni ukuthi baye ukuthi hayi asisebenzanga nako lapho, but hayi izabo zilutshwana zibambeki futhi kukhona nje baqhuba isikhathi, kodwa kulilungelo labo lawo ukuthi bahambe nje emthethweni igani lemthethwandaba nalo likhangele udaba lwabo bese lisiba khona. Kodwa hayi, ngiyakubona nje ukuthi we are heading for inauguration njengenge-weekend njabe inaugurate uprezidenti umnangaba.
Baba Sibanda, uyamuzwa uyakhuluma lapho ubaba uGawule uthi hayi lisichithele isikhathi nje emthethwandaba ngempela viki nje kwabe kugcotshwa umnangaba.
Wazi njani ubaba uGawula ukuthi umthetho ndaba uzaphuma sithi uza impumelelo yamthandazi zakume njani? Kangayenzi njalo ngoba phela ukwazi ukuthi umthetho ndaba uzimele wodwa akawusebenzi ndawonye lezano PM. Ngalokho inkulumo le ikhanye ngani yena uzithayo waziyo. Manje omanti labo odadi basethethwa ndaba ngiyakwazi mina baza baza yangisa laba bathanda ukuthi bacaba ukuthi mhlawumbe sebathenga odadi benze into emqoka balandela umthetho bakhangela amanamba amanamba akawahluphi phela amanamba yathi 10 plus 4 uthola 14 angiboni mina imthethwa ndaba la uthola 40 nxa uthi 10 plus 4
labo ke ngabanye abaxoxe lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo lwethu esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obe Facebook kukhasile VOA Ndebele. Ngikubiza ngawo maningi kakhulu, ngikubiza ngithi Sweetie Bay, ngithi wonke wonke. Wena ufuna liphi lo Mr. Stylist Gqibela uhlelo lwalamhlanje? Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umnumzana Nelson Chamisa kumele achiyane lomkhuba wokwethusela abezomthetho phambilini kokuthoniswa kusasa kodaba alukhweze edale le-Constitutional Court. Siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ngwa Fast 7 divani kanjalo igama ngu Chris Gande.